OA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshana njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 6 kuzivandlela 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kuzima ngoba khathesi ngishayalikhadi ukuthi ngikhalisele emabhukwini abantwana bathathu amabhuku akhona ukuthi ngizawagwanisa vele kangikwazi ngoba ibhuku elinye libiza $50 lama-32 pages.
Inhlanganiso yezimta ithi ababalisi abangamalunga ayo bazakhalala umsebenzi ekuvulweni kwesikolo ngolwesibili kuthi abazali labo bakhala ngemali yama-school fees.
Ezempilo ye ziqhakathekile kangaka kodwa ke labana abantu kufanele ukuthi bazi ukuthi nxa umuntu ekhangela impilo yomuntu kufanele ukuthi nxa esize emsebenzini aze emsebenzini ingqondo yakhe ingacabangi ukuthi kabhadalanga i-rent kumbe mhlawumbe ukuthi ingqondo yakhe ingacabangi ukuthi uwesitesi ukuthi abhadale isikweleto kufanele sibhadale.
Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela lakho kuyaqhubeka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yezimta ithi ababalisi abangamalunga ayo bazakhalala umsebenzi ekuvulweni kwezikolo ngolwesibili bekhonona ngokuthi iholo labo lincane kakhulu. Bathi njalo uhulumende kumele abahlawule ngedola leMelika. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe layo seyamemezela ukuthi amalunga ayo kasoze aye ezikolo ekuvulweni kwazo. Ngakolunye uhlangothi abazali abanengi bakhala ngokuthi indingeko zabantwana besikolo ezifana lamayunifomu, ingwalo kanye lama-school fees kuyadula kakhulu. Sixoxe lomzali osenkayi umnumzana Methuseli Dube.
Baba Nkomo kuzima ngoba khathesi ngishayalikhadi ukuthi ngikhalisele emabhukwini abantwana bathathu amabhuku akhona ukuthi ngizawagwanisa vele kangikwazi ngoba ibhuku elinye libiza $50 lama-32 pages. Umntwana oyi-1 usesecondary ufuna amabhuku angu-25 lo laba abanye bafuna omunye ufuna 11 omunye ufuna 9 singakangeni ku-school fees lakuma-uniform.
Ama-school fees wona aminjani le ntengo yama-uniform?
Ayinto yama uniform sithi ukuthi yasuka ibiseza ama $10 kathi siyibiza ama $54 emakhaya ngakho. I-school fees sikusikansile bese ku $15 siye ku $25. Abe secondary sebe kuma $75 besuka ku 30.
Uza kwenza njani pho Dube?
Vela ngisela plan ngoba kwalapha imali endlayo ngikwanisa ukuthi engxenye omnye ngimnika ngu-form angu-5 ngibe lokhu endinga imali yahlupha ekhaya vele kayitholakali.
Abanye abazali esigabeni bona bami njani bathini nxa ukhulumisana labo?
Sikhalayo okufanayo njalo lokudla vele kakukho ngapho uyakudinga ukuthi uthenge okulibhakede ngapho kufunakala amabhuku abantwana i-ballpoint mboniye kudola kathesi ipeni eyi-1 so vele uhlupho lwakho nalukhulu akule singathi uhlezi kudla hayi kunzima.
Uthile ukuthi abakho bathathu nxa usohlela kuhle imali yakho imali edingakalayo emntwaneni munye ungayihlanganisa yonke uyabufuna malini?
Mbona ngani ispecial owe secondary uthi ukuthi ngabe ngifuna ama 120 preparation yakhe yokuthi ahambe esikolo konke kugwanile. Laba beprimary mbona avele imali yakho isuke imphambanisa ukuthi ngayi-eda kuhle yamphica ingqondo ngoba ayiningi vele siyidlulele kimali sangu ansayikwanisa. Njalo umuntu ohlezi ekhaya angisebenzi.
Osesecondary lo ukufombani?
Uya kufom 2.
Abeprimary ke?
Abeprimary ulo grade 7 lo grade 2.
Uhulumende alubana lalele isiphathamandla bona obaba uMnangagwa kuyini ongathanda ukubatshela khona?
into kade ngabatshelana besicela ukuthi alo babazwela especially abantwaneni ngoba kuzavela abantwana bako ilungelo labo liyephuleka ngoba mbona kubaza hamba bonke esikolo bazama ukungenela ezikolweni ukuthi amabhuku atholakale ezikolweni ke akho zikhona ihlanganiso ezingakwanisa ukuhamba zifaka amabhuku ezikolo konke lokho kwakusezakala kudala kathi kwakukonjanga kudala sasithi ibhuku lingaphela uhambe uyejintisa kodwa uzange kuvaleliswe kwinto okunjalo sabona sokuthengwa into enjalo amabhuku khathesi impilo inzima emakhaya vele akuplanti ebambekayo.
Umnumzana Methusele Dube ngumzali olabantwana abathathu abaya esikolo. Sixoxela esenkayi.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Inhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ithi ukukhalala umsebenzi kwamalunga ayo kuyaqhubeka. Odokotela laba bathi uhulumende kumele abahlawule ngedola lemelika njalo alungisise ukusilela kwemithi ezibhedlela. Umkamongameli Emmerson Mnangagwa uke wakhulumisana labodokotela laba ngeviki edluleyo ebancenga ukuthi babuyele emsebenzini kodwa kwehlula. Sixoxele umgcini sihlalo weMDCT umnumzana Abednego Pepe yena othi uhulumende kumele aphange alungisise udaba lolu ngoba umumo uqhubeka usiba mubi ezibhedlela.
Umumo sezibhedlela ulusizi sibili ngoba abantu nxa bephathekile bayabe bekhangela ukuthi bakhangelwe ngabodokotela labomongikazi. Ezempilo ye ziqakathekile kangaka kodwa ke labana abantu kufanele ukuthi baziwe ukuthi nxa umuntu ekhangela impilo yomuntu kufanele ukuthi nxa esize emsebenzini aze emsebenzini ingqondo yakhe ingacabangi ukuthi kabhadalanga irenti kumbe mhlawumbe ukuthi ingqondo yakhe ingacabangi ukuthi uyehluleka ukuthi abhadale isikweleto kufanele sibhadale kumbe njalo umntwana nje uyehluleka uye esikolo uxotshwe esikolo ngoba yena kuthiwa kaye emsebenzini uyekhangela ezempilo. Kuba ingozi ke ukuthi umuntu onjalo asebenzeke ekhangele impilo zabantu nxa kulalokho okumkhathazayo. Isikhathi esiningi siyasibone nje uzwe kuthiwa udokotela uphambanisile wathungela ke isigelo phakathi komuntu akade emu-operator. Bonani ngezinye izinto zakhona eziyabe zidala khonakho ukuthi umuntu ingqondo yakhe ke iyabe iswele emuva elenhlupho ezimhluphayo ngoba kaholi okwenelayo. Okwesibili kubona ngani ke kuluhlupho lapha-ke uhulumende yikuthi uhulumende wethu ke uhulumende ongalaqiniso eZimbabwe nxa sikhuluma ngemali esebenza eZimbabwe eyiyo uhulumende asitshela yona yiyona leyo imali yakwamanye amazwe ikakhulu i-United States dollars. Ungakhangela ibhajethi kahulumende weZimbabwe ibhajethwe nge-United States dollars kayibhajethanga nge-RTGS kayibhajethanga ngebhondi. So ngezinye indlela-ke nxa ibhajethi kahulumende isiza i-US dollars akudingeki ukuthi uhulumende abekwazi ukuthi lokho kutsho ukuthi khona labo abaqhatshileyo kufanele ukuthi abaholde nge-US dollars ngoba ibhajethi yakhe i-US dollars. Okwesithathu okufanele ukuthi sikukhangele-ke ukuthi hhayi weZimbabwe ungakhangela-ke kuba lo hlupho lokuthi uhulumende ubesesehluleka ukuthi alungisise uhlupho lwakhe nabangani bakhe abe-China abayiwo abatshona bethatha imali e-US dollar beyihambisa e-China. Wasezama ukuthi afake i-bond note. I-bond note-ke selidale uhlupho olukhulu olokuthi-ke nxa ukhangele ezemkhonomi labantu abasebenzayo abaholayo akula-ke osekuthakazelela lokho okuthiwa i-bond note. I-bond note siphongubanjwa-ke ithakazelelwa yilabo ebabhenefithayo kuhulumende ukuthi bahuquluzeke imali zabantu ababethengisa impahla zabo ngaphandle kwe.
Lungalungisiswa njani lolu daba ngokubona kwakho?
Lungalungisiswa ke ngokuthi ke kulalabo asebehlale kakhulu kuhulumende ikakhulu aba esisukele labo esuka empini sebephelelwe yimicabango. Ngabe bayafikelwa yimuntu babekwazi ukuthi sebephelelwe yimicabango. That's why kuthiwa khona umuntu angafikisa 65 years kufanele ayephumula. Ungakhangela eZimbabwe uhlupho olukhulu esilalo abantu abasibusayo abayibo abaphambili yibo abalama 65 years and above. Njalo bene 65 years and above uzafica ukuthi bonabo yibo ababusa kususela ngo-1980. Umnotho weZimbabwe wawunganeno ngo-1980 sithatha ilizwe ku-UDI. Khathesi sebewuchole bawuchola kodwa lokho bebuya kithi besithi bona-ke bangalungisa lokho abakudingisileyo. Eqinisweni ukuthi amaZimbabweans ngokubambana kwawo ngabakunanzelela ukuthi laba abantu ke experience abasinika yona ngeyokubulala asiyokwakha.
umnumzana Abednego Pepe ngumgcini sihlalo webandla le MDCT sixoxela ekobulawayo. Singene kuhlelo lwabasakhulayo isilo Big Mike.
Yikuthi bana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe ontanga ngiyalambela nonke kuhlelo lethu lokuqala lwalonyaka umnyaka ka 2019 happy happy new year. Namhla kuhlelo sise Harare sixoxa lomnumzana uZenzo Nyoni olulunga lenhlanganiso obizwa ngokuthi Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe. Sixoxa mayelana nezikolo ezikumele zivulwe ngolwesibili. Masambeni kuye siyezwa okunengi. Nyoni ngiyakwamukela kuhlelo bhuti wami unjani?
Ngiyaphila bhuti unjani baba?
Hayi siyaphila singakaqala uhlelo vele ngizathi happy happy new year nangu 2019 sifikile sonke amhlophe.
Ah siyabonga sibongela ukuphila nje.
So bhuti wami yini umbono wakho mayelana ngalokho kwenzakalayo eZimbabwe nxa sesixoxisana ngezikole ezivulwayo?
Okay ngiyabonga mfowethu. Ngingakutsho kakhulu is very pathetic ngoba isituation yelizwe i-still drowning yaze iyagalela ngezinye indlela ezibuhlungu. Kakhulu ngizwela abazali nemiphakathi nje kakhulu nalaba abasakhulayo abasathi basezanzana abantwana of which ilizwe lethu kalisasivumeli ukuthi sibe nabantwana ukuthi abasakhulayo benze izingane ngoba ngani? Ngoba ungakhangela mfowethu Mike i-situation yelizwe currently isimo simikubi. As we speak esingakhangela ukuthi amatitshala mina ngwani ngirepresent organization ye education and unemployment forum of Zimbabwe ngibona angani amatitshala alilungele lokuthi astrike asikhangele ukuthi futhi umbalisi osuka kokulawayo kuzamele agade efundisa eshongokwe uzayithatha ngathi imali compared to the salary yakhe and then isalary ka teacher also khangele naye unezingane emele azihambise esikoleni abantwana kumele ababhadale esikoleni endile lapho yakhona emfundisweni kumele adle ethile futhi nabantwana abanye ngapha kudla sesibuya sesikhangela kakhulu kwezomphakathi ezweni sikhangela abazali ungakhangela ama stationery shops amaningi asithenga isa izinto nge-foreign currency and it is serious challenge kakhulu kuma-parents ukuthi wona benelise ukuthenga ama-requirements wonke ayesikolo and this situation it will contribute i-pass rate kakhulu yama-students ukuthi ibe low bazafeyila mthi ngoba most of the children bazogcina besiya ezikoleni bengala ma-requirements afanele enje amabhuku adingakalayo ezifundweni zabo.
Isisekelo sombuso siyasho ukuthi ukuhamba esikolo kusukusela ku-grade 1 kufika ku-grade 12 noma form 6 kulilungelo lomuntu wonke. Ubona ngani konke lokhu okwenzakalayo kuyathinta na amalungelo abafundi abaku-grade 1 kufika ku-form 6? Njalo kuyini okumele kwenzeke ukuze kube le nguquko?
Iqiniso umfowethu ngesimo esikhona umphakathi kumele utshengisele ukuthi ngikhona awuphathekanga. Utshengisele ngani? Ngokudemonstrate mbele ama-teachers sihlalile mbele abantwana izikolo mazivulwa bonke abantwana ngabe kuya ngami as an organization lokho ngeke ngikufihle. Abantwana beboycott isikole ngoba isifile ukuthi umntwana ahambe esikole engalama requirements njengamabhuku ayenele.
Kodwa Zenzo, ukutshengisela kuzabasiza kanjani? Ngenxa yokuthi nxa sesikhathi se-exam sesifikile, ukupasa akapasi ngenxa yokuthi akafundanga.
No. Futhi, I think a point of correction. Ukutshengisela kulilungelo futhi in the constitution. Ukuya esikolo lakho kulilungelo in the constitution. It's our democratic right to protest ukuthi we need education ukuthi ibe suitable for everyone. Irregardless of the situation, the government is responsible. So I think it is important. Ngoba kuyafanana ngathi uhambe esikolo but Mike akula kupasa ukuze abakhona because umntwana abangala ama-requirements abazali benemithi to raise i-foreign currency to buy amabhuku afunakalayo.
Minyaka yonke ngalesi sikhathi abazali bayakhalala besithi imali yokuhlawulela imfundo abalayo. Kodwa uzabona ngesikhathi lapho isikolo sesivulwa umntwana uyahamba esikolweni. Ubona ngani lokho kuzaphinda kwenzakala na ngolwesibili?
Obviously njengomzali angezeke uhlale ukubeka umntwana engaya esikoleni ebabyhood night. We know very much well ukuthi abadala bekustruggling ngayo yonke indlela to make sure umntwana ahambe esikoleni.
Hayi Zenzo ngikuzwile kahle bhuti wami, kodwa isikhathi asisavumi ukuthi siqhubekele phambili ngalingxoxo namhla. Siyabonga ngokungena kuhlelo bhuti wami.
Ngiyabonga futhi,
Mike, thank you so much. Ntsakazo omuhle limzwile umnumzana uZenzo Nyoni. sikhangela ukuqhubekela phambili ngodaba lolu kuhlelo lwethu labasakhulayo kuhlelo The Connection lilami uMike Hove ngolwesibili. Uhlelo luzabe luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. Asihlanganeni khona. Hayi ontanga, isikhathi du sesidliwe ngumangoyi olivalisayo enjabulo. Igama lami nguMike Hove, singilishiya ngeke ngisithi libe ngosuku oluhle. Bye bye.
Siyabonga Mike, siqhubeke ngenhlelo zethu singene kolwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silo Gibbs Dube.
Sinana masiko wenziwe manje lo baba mkhulu babe lobola
zulukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngabantu abazendisayo. Sake sibone uzokuthiwa ke umtakazibani sengaphi ngaphi uzihambele nje sezihlalela le ndoda. Kambe kuvame kanganani konke lokho? Ukuze sihlaziye lolu daba silonkosikazi Sheila Sibanda, siphinde njalo sibe lo baba uAlbert Ngulube. Akuyiqaliseli indaba nkosikazi Sibanda.
Eyabantwana ukuze endisa kathesi siphila kwenye iplanet, I think cause abantwana bakathesi ngake ngakhuluma nawe nale into esiyikhulumayo. Ngababuza ukuthi why sebekhetha ukuyazihlalisayo beziyendisa kungazilandelwa amasiko like amasiko ethu ukuthi esintwini kwakuyenzwa njani inkomo yakhona. Abantwana baphendula bathi khona iproblem why besiyaziyendisa is not to say baziyendisa. Abanye bayahlala labantu okwenzela ukuthi beyazane abantu befundane. Ngoba kuthathwa ngumuntu lingakayazi but esikhathini esinangikho kugcina kusiba la ma-divorce.
Baba Ngulube, inansi indaba.
Yayimva leyo ndaba uqinisile kodwa umama mayesho kanjalo uqinisile naye ngivumelana lakho lo ubona wami baba omama bamanje awufuni ukuthi uhlale naye isikhathi esikhulu ngoba ungahlala naye isikhathi esikhulu laba bamanje akazi lisuka yabona sekuthini yabona sesitheni nonke usumjwayele kakhulu eyithola leyo nto so manje kungcono kanti ma ungekho duze kwakhe kuba ngathi kuba lisingane yabona baba. Yasal mama la esho ukuthi ayisalasti into yamanje.
Ye, so ke inkosikazi Sibanda, pho ke ukuzendisa khonokhu siyakubona ukuthi sokuvamile kakhulu. Manje pho kubanjwa njani?
Kodwa okuzendisa kulakabili, kulakabili. Kunokuzendisa kokuthi yindlala. Yabo? Omunye umuntu ukuyabe kuyindlala yikho seziyendisa. But kube lokuzendisa kokuthi kulokungahloniphi. Yabo abantwana sisabatshela ukuthi kumbe anti abasanaye abantwana isikhathi esiningi sisachithile abantwana sibafundise ukuthi mabe khula kufanele kulandelwe njani kwenziwe njani lakhe njengoba ngisisho ngithi abantwana bakathesi bathi ukuyahlala lo muntu ukuthi umuntu uzube mazi ukuthi noma sumletha sezokulobola ngumuntu eliyazanayo umuntu ongaku-abhuziyo umuntu onjani liyazane ngoba esikhathini sinye umuntu wayekulobola nje kuthathwa kuphela noma su-abhuza wakuba nzima ukuthi ubatshela ukuthi umuntu lo uyanihlupha ngoba umuntu yalo uyabe sokulobolile. Ukanti-ke ma usumazi umuntu noma sesithi uyalobola uyakhona ukuba misa abadala ukuthi umuntu lo asuye umuntu lo asihambisane.
So-ke uyakhuluma lapha-ke unkosikazi Sibanda baba Ngulube nxa ebeka sibili uthi obabakazi kabasekho lapha emphakathini kunjalo yini?
Hayi ukuthi abasekho baba bakhona kodwa isimo yiso sesiphoxa ukuthi kuze kube yilalo ngoba omama nabo yibo sebethuka sebedlala ngakho eyithola leyona kanti usuka wena uyimisele ngomama umama yena ebeseyibonele ukuthi hhayi mhlambe impilo esengiyiphila isekho ngcono la ebesiyashiya uvelele phambili yayithola leyona abanye kusuka yebo kuyikuzenziso abanye kusuka ukuthi bathuka sebekwenza ukuthi isimo sekhaya sisuka singabanga kahle babeyithola leyona bebethela yivale leyona kasi bathuka bephoxwa yisimo sekhaya.
Akugqibe khonapho-ke nkosikazi Sibanda.
Ye, mina ngithi esikhathini esiningi thina obaba labo abaxoxa nabantwana babo labafana labantwana abangabafana omama labo sibe lesikhathi labantwana abangamantombazana okwenzela ukuthi umntwana noma ezihambise siyayenda bekwazi ukuthi umuntu lokufuze ehambe evela ebazalini kulothole khona kwanamasiko ethu siwalandele ngoba sifuna ukugcina abantwana sebengena kwezinye kwezidakamizwa lani lani ngoba amasiko ethu asisawalandeli sebe siyaziyembisa la kubantu bama-drugs lani lani begijimisa imali.
Ngiyakuzwa baba lokho kushiwo ngumama kodwa ngoba vele isimo abantwana bamanje baba ngiyake ngizwe bethi thina obaba yithi efundisa abantwana izinto ezinjengalezo. Abantwana bamanje kakhulu amantombazane abhema wonke labazenzeka ama-drugs yini bazenzeka abanye bakufunda esikolweni bese kuthiwa thina obaba yithi sibafundisayo.
Lo ngubaba u-Albert Ngulube ukhona ngale-ke kwele South Africa. Siyabonga kakhulu baba Ngulube.
Okay, ngiyabonga nami baba.
Ngithathe leli thuba njalo ukuthi ngibonge unkosikazi Sheila Sibanda ukhona ngale-ke eBhilitane.
Hayi, lami ngiyabonga kakhulu.
Olivalise moyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Kangele zinyezi siyawazina masiko wawo. Kangele manyama bayawagcina masiko wawo. Owawo senziwe mandu. Owawo senziwe
abadala. Sibonge ke ijaheli dala uGibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyalamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyabonga baba Nkomo labalaleli lababukeli.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje Nkomo labalaleli lababukeli, njengoba umnyaka uqalisa ngitheke sikhumbuzane ngeminyaka le esesiyiphilile lale elandelayo. Sizathola-ke ilizwi lethu encwadini yamahubo 90 ivesi lika-4 lelika-12 lapho okufundeka khona kanje. Ngokuba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengezolo selidlulile nanjengomlindo ebusuku verse 12, sifundise Nkosi ukubala izinsuku zethu sizuze inhliziyo enokuhlakanipha. Leli lizwi-ke liyasibonisa ubukhulu bukaNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba lapho ethi ngokuba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho wena muntu kuye injengezolo eselifiphele. Ngenye indlela uNkulunkulu ukhuluma ngokuba umnikazi wesikhathi usibambile esandleni sakhe ulako ukwenza lokhu afuna ukukwenza ngempilo zethu lanxa thina singananzeleli. Yikho kuvesi 12 kuthiwa sifundise Nkosi ukubala izinsuku zethu sizuze inhliziyo enokuhlakanipha. Imvama ikuthi nxa njengoba umnyaka uqalisa sinezinto eziningi esizibalisayo esithi sizakwenza lokhu nalokhu nalokhu. Yebo kambe kuqondile kunjalo, kodwa-ke ngaphezu kwakho konke inhliziyo ehlakaniphileyo iyakwazi ukuthi ibale izinsuku lezo ngokuhlakanipha. Kuthi encwadini yezaga zokuqala ivesi nelika-7, ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha, izikula ziyadelela ukuhlakanipha nokulayo. Ngenye indlela lapha ilizwi lithi xa sisesaba uNkulunkulu yilabo esichaza kona ukuhlakanipha. Sinanxa sesibala izinsuku zethu sithole inhliziyo yokuhlakanipha. Inhliziyo yokuhlakanipha ngenjani kanti? Inhliziyo elokuhlakanipha ngesaba uNkulunkulu kuqala, eyamukela yazi ukubana isikhathi lakho konke okukhona ngaphansi kwelanga kusesandleni sikaJehova. Inhliziyo lokuhlakanipha ngiyenza ukubana umniniyo waleyo nhliziyo labanye bakwazi ukubana bangabantu ababunjwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Xa kule nhliziyo yokuhlakanipha ukuthi kule nhliziyo yobula, eyobula yona le sizwi le encwadini ezaga ethi inhliziyo elobula iyadelela ukulaywa abantu abangafuni ukutshelwa ontamolukhuni amahlongandlela abantu abazimisele ungahlalisani kahle labanye abantu abangamesabiyo uNkulunkulu abangamhloniphiyo abanye baze bazenze uNkulunkulu baphansi ngobana besithi bahlakaniphile abanye bathemba izinto ezinengezijeneyo kodwa uNkulunkulu uthi inhliziyo lokuhlakanipha ibala izinsuku zayo ngonanzelelo ngobana isikhathi leso siphiweyo kayisiso sakho ngesikaNkulunkulu sisesandleni sikaNkulunkulu uyatsho ukuthi ungaze ubona usithi wena lokhu kude kuyata sikhathi eside yena uNkulunkulu uthi kimi kungumzuzwana nje okunye othi wena lokhu kungumzuzu kuye kungaqhubeka kube yisikhathi eside okusala yikuthi isikhathi sokuphila sisesandleni sikaJehova abaphilayo abafunde ukubala iminyaka yabo kuze bazuze ukuhlakanipha banxa sebethole ukuhlakanipha bakwazi ukuthi lapha abaya khona xa sebevele bazalwa sekuseduzane ngobana konke esikwenzayo sizakulandisa ngeyinye imini zama ukubana umnyaka 2019 ube umnyaka lapho ozazama khona uzuza inhliziyo yokuhlakanipha ngomqalo kuwesaba uJehova kuzobona izinto zakho zohambela kahle isikhathi esikaJehova uNkulunkulu mesabe konke kuzahamba kahle
kuyiphethe mfundisi
Thixo olungileyo Jehova nimandla wonke emnini wesikhathi sonke xa siqala umnyaka ka-2019 sinike izinhliziyo ezizabala izinsuku zethu sithole ukuhlakanipha singabi ziyona iziphukuphuku neziwula eziyatholakala zibalisa zisenza izinto ezingalalo uhlonze empilweni zethu lalaba abanye esihlala labo sicela ukubana usinike inhliziyo yokuhlakanipha ngokwesaba wena nxa sesesabe wena okunye konke kuzokulandela ngojesu kristu siyakhuleka amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
Ngiyibonga lami njalo ngifisela abantu bakaNkulunkulu umnyaka ka-2019 omuhle.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Selethemba libusisekile ngompalo kamfundisi. Junior the big animal esabelake kamnandi egciba uhlelo lwethu lwa lamhlanje kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili inhlanganiso yezimtha ithi ababalisi abangamalunga ayo bazakhalala umsebenzi ekuvulweni kwesikolo ngolwesibili. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.